sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazo omuhle ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 12 kuMbimbitho 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Zama ukuthi bakuzwisise ukuthi idolobho ukuthi libe yidolobho. Akumelanga kube nabantu abathengisa phambi kwamashopu abanye njalo bethengisa impahla ezifana nayo.
Amakhansili athi azalandela isinqumo sikahulumende esokuthi asuse bonke abathengisa impahla ngaphandle komthetho emadolobheni.
Akumangalisi ukuthi kuthethwe isinqumo sokuthi kukhitshwe amasotsha eTanzania eMalawi kunye lawe South Africa eEastern DRC. Kuhambisana lalokho okwaba yimibono yokuthi kumele kwenziwe okuhlanganisela bonke.
Umanyano weSADC uthi usukhipha amabutho awo kwele DRC lapho abencedisa khona uhulumende walelo lizwe ukulwisana labahlamuki beM23. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu kwele Canada okuhlaziya ezenotho ezombusazwe lokunye okubhekane lamazwe amaningi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhansili anti azalandela isinqumo sikahulumende esokuthi asuse bonke abathengisa impahla ngokungekho emthethweni emadolobheni. Iziphathamandla zamadolobho kanye lamakhansila akhulumele Studio 7 eHarare eMtare lakoBulawayo zithi zizaqala nje kusasa ukududula abathengisa impahla laba emini lasebusuku emigwaqweni. Uhulumende uthi abantu laba ababhadali imithelo futhi bangcolisa amadolobho njalo bamemethekisa imikhuhlane. Sixoxelo Nkosazana Sikhululiwe Moyo, ukhansila kaWard 17 koBulawayo.
Nxa kungasela mthetho olandelwayo kuyahlukumeza njalo kwenza idolobho lingabukeki. Esikufisayo singuBulawayo siyakhulumisana labo kuhle abasebenzela lapho ukwenzela ukuthi sibazise ukuthi asicabani kodwa siyancedisana ukuthi sibabeke endaweni lapho kufanele baye khona.
Kodwa bayasuka yini abantu la?
Uhlupho kumele sincedisane bakuzwisise. Akumelanga size sibadingele abantu abazabahlukumeza. Kumele bazisukele kuhle bahambe lapho esibasakhona ukuze baqhubeke ngomsebenzi abawenzayo.
Singathi-ke kona okukhulunywa nguhulumende koBulawayo kungaqala nini ukuthi kwenziwe?
Angithi bafakile isikhathi sokudingakala ukuthi thina njengama-local authorities sikubamba njani. Thina njengoba siyikhansili yabantu lathi sizafaka esethu isaziso sibazise. Sinanzelela ukuthi sike sakwenza emalangeni adlulileyo belokhe bebuyela, kodwa sizama ukuthi bakuzwisise ukuthi idolobho ukuthi libe yidolobho. Akumelanga kube nabantu abathengisa phambi kwamashopu abanye njalo bethengisa impahla ezifana nayo. Uthola ukuthi kuyahlukumeza labana abasibhadala ama-rates, bona bayathengisa phandle kulalapho ababhadala khona.
UNkosazana Sikhululekile Moyo ngukhansila kaWard 17 koBulawayo. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Sixoxe njalo lo mnumzana Thembelani Dube ocubungula ezombusazwe ezimele.
Okumele sikunanzelele ukuthi emadolobheni idolobho ledolobho lilemthetho yalo okuthiwa ngama-bylaws okumele wonke umuntu alandele. So nxa sesikhangela ama-vendors kule ndawo lapho kumele bathengisele khona ezivele zibekiwe kube sokusithi ke abanye ngenxa yepolitiki basuka bazama ukwephula leyo mthetho babe sebezihlalisa loba ngapi langapi siyakunanzela ukuthi ngasithatha umzekelo sokobulawayo sike saba le ndawo emarket laphana uchango 5th Avenue chawo siyakhona emarket abantu kade bezihlalise khona ngokungekho emthethweni konke kubo 4th Street laphana usuka ku 6th Avenue siyakhona le kubo 4th Avenue abantu bezihlalise ngokungekho emthethweni ngenxa yokuthi bebesebenzisa itikiti lepolitiki kodwa ke ngiyathemba ukuthi uhulumeni uyakunanzela ukuthi idolobho kumele lihlanze nxa sebethe bavumela abantu bazihlalisa loba ngaphi yikho sokudala ingcekeza yonke ikakhulu kobulawayo ngakho ke nxa sebethe basuke balandela umthetho wesithi council khonoko into esiyibongayo kakhulu
ye kodwa bayakuya ngapha abantu laba baba Dube
zikhona izindawo vele zibekiweyo singasebenzisa umzekeliso wobulawayo ku 3rd Avenue ngale xa ukuthi uziya lapho ogadelwa khona izimota zenyati kule ndawo lapha neyavulwayo ukuthi kumele abantu bayehlala khona uhambe egodini zikhona izindawo ezavulwayo ukuthi abantu basebenzele khona emakethe khona phana zikhona izikweve lokudwetshwe khona ukuthi umuntu lo muntu kahlale lapha thengisele khona kodwa abantu babalekile ukuthi lapho umuntu awumela isebenzela khona kule nhlawulo okumela ibhadale ngenyanga ngenyanga bona kade kusenzakala ukuthi bezikhona izigelekeqe kade zithatha amadola ebantwini nsuku zonke abantu bagcwala indawo yonke bangcolisa idrobho lakwenyanyeke kwesabeka igaba lonke leliyana kodwa ngenxa yokuthi omkhulu wangikhona sike sezwa ukuthi uselecala ngenxa yokuthi ube ngoba ndle ithile abantu bebelegunya lokuthi bona bazihlalisa ngaphi langabi so konke khonokana sokuphelile ngenxa yokuthi uma ukhomanda wabo nguyoselecala so abantu kathesi sokubaphendukela sebekubona ngantiwa yinto embi kodwa bekuvele kuyinto embi kusekuqaleni
akusuze kuhluphe khonokho kodwa nxa sukhangele wena
idolobho lakobulawayo nxa selisebenza njengomzekeliso belivele leli dolobho elihlanzekile abantu bethela imithelo yokuthi umuntu kumele ayehlala phana ngoba saye sakhuluma la nge-decentralization ukuthi kabahambe even kuma-complexes entumbane enkulumane ngilangaphi ngaphi ukwenzela ukuthi abantu babalande eduzane bangayibuthana benza isiqhobeqhobe edolobheni ngoba kudala ukuthi idolobho lakobulawa lingahlanzeki kodwa ke sikubonayo ukuthi siyakwazi ukuthi elizweni bakula msebenzi abantu baye bezama ukuziphilisa kodwa nxa bezama ukuziphilisa kabalandela imithetho ye-city council esithi ngama-city bylaws kulokuthi baphonge ukuthi chithisake indawo yonke kokugcina kubangela imikhuhlane ememethekiswayo ukuthi abantu baminyene bagcwele loba kuyiphi indawo so nxa kuyikuthi uhulumende lawo sekuboni lokuhlala kukhalelwa ngabantu okuhlala kukhalelwa ngama-local authorities sibona ngazani kuthiwa-ke ilizwe lethu selingabe lithatha inyathelo eliqondileyo lokuthi lihlanze
umnumzana Thembelani Dube ucubungula ezombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo sizaqhubeka ngodaba lolukusigaba sengxoxompikiswano
The Voice of America
Umanyano weSADC uthi usukhipha amabutho awo kwele DRC lapho abencedisa khona uhulumende wakulelo lizwe ukulwisana labahlamuki beqembu le-M23. Lokhu kwaziswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ongumgcinisihlalo weSADC namuhla ngemva komhlangano wabakhokheli bamazwe akulumanyano oqhutshelwe enkundleni zokuxhumana ngomabonakude uholwa nguye uMnangagwa.
This extraordinary SADC summit has made the bold decision to withdraw our mission from the Eastern DRC. The withdrawal of DRC, notwithstanding,
umhlangano lo uthethe isinqumo esikhulu esokukhipha amabutho eSADC eDRC. Kodwa kungelani lalokho, iSADC izaqhubeka idinga isisombululo kulolu daba. Kumele siphuthume silandela izinqumo ezathathwa emhlanganweni owaba khona phakathi kweSADC le-East African Community ezigoqela esokuthi kukhulunyiswane.
Ngemva komhlangano omkhulu,
umongameli Emmerson Mnangagwa ubekhuluma ngemva komhlangano weSADC oqhutshelwe kumabonakude namuhla. ISADC ithethe isinqumo lesi ngemva kokuxwayiswa ngabakhokheli bamabutho ayo kanye labe East African Community. amazwe esadak alamasoja e-DRC abalisa i-South Africa, iMalawi le-Tanzania. Amasoja amazwe la asefele kulimpi alichumi la sishia kalulunye 19. Abahlamuki be-M23 babikwa besekelwa ngele Rwanda. Kodwa uhulumende walelo lizwe uyakulandula lokhu. Limpi sibulalise inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza. Ele Angola lithi uhulumende we-DRC labahlamuki sebevumelene ukukhulumisana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ngemva komhlangano omkhulu owaba phakathi kweSADC le-East African Community owalandelwa yokuhlangana kwabaphethe ezamabutho ama-commanders ama-defense forces emazweni la awe-SADC lawe-East African Community, akumangalisi ukuthi kuthethwe isinqumo sokuthi kukhitshwe amasotsha eTanzania eMalawi kunye lawe-South Africa e-Eastern DRC. Kuhambisana lalokho okwaba yimibono yokuthi kumele kwenziwe okuhlanganisela bonke, okuhlanganisela i-East African Community le-SADC ukuthi kuncediswane le-DRC ukuthi kube lokuthula. Ngakho-ke nxa kuyabe kusiba namasotsha azaba khona besengawahlanganisa awe-SADC lawe-East African Community, hayi awe-SADC kuphela kumbe awe-East African Community kuphela.
Ngamanye amazwi Ncube, singathi i-SADC iyavuma ukuthi hayi itshayiwe mpela ngamabutho abahlamuki.
Ngibona sekuthethwa isinqumo sokuthi kukhulunyiswane, yisho esesihamba phambili kakhulu, ngoba ngomva kokuhlangana kwe-East African Community le-SADC kwavunyelwana kahle kamhlophe ukuthi indlela yokulungisa okwenzeka e-DRC kuyikuxoxisana, kuyikubonisana phakathi kwabalwayo, phakathi kwabaphikisanayo, kulungisiswe lokho okuyikho ongabe kubangela izimpi. Kanti-ke futhi kwavunyelwana ukuthi kakukuhlanga ukuthi kube la masotsha avela kwezinye indawo endaweni yase-Eastern DRC, kungakhathaleki ukuthi ngawe Rwanda kumbe ngawe South Africa kumbe ngawangaphi ngaphandle lawayabe menywe nguhulumende. Kodwa-ke kuyacaca njalo njengoba sisitsho ukuthi isivumelwano esikhulu phakathi kwabaphethe lamazwe yikuthi kakusetshenziswe ukukhulumisana kule mpi. Ngakho-ke nxa babe bekhulumisana kakusadingakali ukuthi kube kuliwa, ngakho amasotsha abe engasadingakali, kuyabe kudingakala lapho abathunywe ukuthi bayekhulumisana ukuze kube le mpumelelo.
Umongameli wase-Angola ongomunye wabalamlankunzi kudaba lwe-DRC uthi uhulumende walelo lizwe labahlamuki sebevumelene ukukhulumisana. Ele Rwanda lona singathi limi ngaphi kulezi nkulumo njengoba lisetheswa umlando wokusekela abahlamuki?
Amathuba okuthi inkulumo lezi ziphumelele makhulu kakhulu ngokuba vele yikho kade kuhlupha ukuthi kuvumelane ukukhulunyiswana phakathi kwahulumende we-DRC lalabo abe-M23 abaphikisana laye. IRwanda kudala iyafisa ukuthi ngabe kuyakhulunyiswana ngaleyo ndlela. Ngakho-ke ngingakubeka kucace ukuthi iRwanda iyakusekela ukuthi kukhulunyiswane mathupha uhulumende we-DRC labe-M23. Kanti-ke njalo i-East African Community iyakusekela khona lokho, i-SADC iyakusekela. Ngakho-ke amathuba okuthi kuphumelele makhulu kakhulu ngokuba lezi nkulumo zenzeka zilandela ukuhlangana kwe-East African Community le-SADC. Into enkulu yukuthi kuhlanganiswe, kwavunyelwana ukuthi kuhlanganiswe inkulumo ekade zisenzeka eNairobi lekade zisenzeka e-Angola zibe into eyodwa, kube yilokho okuthiwa yi-Nairobi Luanda talks or dialogue. Ngakho-ke yikho-ke engicabanga ukuthi lezi nkulumo ze-Angola zizazala ukuhlanganisa, ukubonisana phakathi kwe-East African Community le-SADC. Ngakho-ke amathuba okuthi ziphumelele makhulu kakhulu.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe kuzafiphala inyanga ebusuku namuhla kusiya emadabukakusa ngolwesihlanu, okuzabonwa emkhatheni ngabahlala kuzwekazi le-North America, e-South America lakwezinye indawo, kuzwekazi le-Africa lakwele-Europe. Lokhu kwenzakala uma inyanga iphakathi komhlaba lelanga okwenza ukuba isithunzi somhlaba sivimbe ukubonakala kwenyanga. Ele Uganda lithi selifake amabutho alo kwele DRC ukuyavikela uzulu wakulelo lizwe ngesikhathi uhulumende we DRC elwisana labahlamuki be M23. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, abaphathi ntambo ababona ngobudlelwano bamanye amazwe bamazwe atshiyeneyo abavela kwele Bhilithane, eCanada, France, Germany, Italy laseJapan kanye leMelika babuthene eCanada emhlanganweni we-G7 okhangelelwe ukuhlaziya indubo ezibhekane lamazwe omhlaba, izimpi, ezomnotho lokunye okuthiyeneyo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe uMnumzana Marco Rubio laye usemhlanganweni lo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe ezimele.
Hayi, i-G7 ungathi ayiqakathekile more than any time before, ngoba kathesi sibona ama-tariffs angenileyo lawa afakwa hi-United States against its fellow companions or city friendly nations. So hayi, ama-tariffs lawa ngathi abhadlaze all the agreements ezazikhona laphana sasile North Atlantic Treaty and European Union layo yayilama concessions lama deals le America, but konke ngantwa sokujikelwe beam ngumnumzana Trump ukuthi anike i-America i-advantage in terms of trade goods le e-commerce kunjana. Sibona ngantwa khonoko bese kuphambanise the way i-global economy functions. Ngoba kathesi siyakwazi ukuthi America is the biggest consumer, biggest trader for izinto eziningi. So bona bangabhadlaza the settings vele the whole world starts coughing. So khonapha i-meeting ye-G7 ingantayiza lungisa khonokho or bazaqalisa ukuveza ukuthi bangakuhambisa njani.
Udaba lwempi ese-Ukraine phakathi kwe-Russia le-Ukraine singabona ilukhulunywa ngalo na kulo mhlangano njengoba kungani kulezivumelwano eseseduze lokwenzi.
Ngendaba ye-Ukraine siyakwazi ukuthi umnumzana Zelensky sevumile for US initiated peace, a 30-day peace initiative lo numzana Marco Rubio. So khonapho siyabe sesikhangelela lathi ukuthi i-G7 njoba amaningi amazwe angikhona they were helping Ukraine babuye ngantwa lokuyi resolution ukuthi baza kuqhubeka kanjani from now on.
UMnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe ezimele njalo uyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Ubexoxa lo Tabo Kancube weStudio 7. Kusigaba sengxoxompikiswano sixoxa ngokududulwa kwabathengisa impahla emigwaqweni ngaphandle komthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo Nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emigwaqweni kobulawayo lo Mnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF. UMampofu usungula lingxoxo.
Ikuthi kusokusuka kuhlangane thina amavenda esithengisa kungoba sizama ukuthi siphile. Bese kuba khona laba obayibo ngabona abasuke bayenza uhulumende wathukuthela abathengisa ebusuku asebesenza i-night vending. Kodwa okubuhlungu ikuthi angithi bathi zonelwa mvunye. thina abanye ebese sithengisa lanxa besithengisela endaweni ezisemthethweni sithengisela kuma-stand ekade siwabhadalela ku-City Council. Sesizafela izono zabanye akade sebebuya ebusuku besenza i-legal vending. Ku-legal vending khona lapho kuyabe kuhlangene, uzathola ukuthi ungangena ebusuku noma ufuna umumbu noma ufuna umbhida, ebusuku uyathola kupake even izimota ze-prison. Imota ze-prison lezo babuya ebusuku ngoba bayazi ukuthi bona kababotsha, ngithi ngabakahulumende. Osokuthi thina abantu kazana esivele singalalutho sithengisa kungoba sizama ukuthi siphilise izimuli zethu, ngoba iningi labantu abathengisa esitradeni singananzela isikhathi esiningi babadube abaningi bakhona ngomama. Singomama sinjalo iningi lethu singamasingimothers, iningi lethu singama-widows. Sithengisa ngoba asila enye indlela esingaphila ngayo ngaphandle kokuthi sigwale esitradeni sithengisele abantu bethu. Kungasikuthanda kwethu kuyukuthi ngakuyenzeka ukuthi uhulumende avuse lawana amafemu akudala lapho esasikwalisa khona ukuthi lathi singomama siyahamba siyefulela imisebenzi isebenzi. Ukuthengisa lokhu ayisikho ukuthi yikuthanda kwethu, kuyukuthengisa ngoba isimo sakhona sivele sinzima, sidala ukuthi uze uthi khonokho okuncane enzabe ngikuthwele emgwaqweni kube yikho engikwanisa ukuphilisa ngakho abantwana. Onxa sebesithi sekuvalwa i-vending sasathengisi singazi njalo kumbe uhulumende lathi usezabe sinika imali sihlezi phansi yokuthi sikwanise ukuthi siphile labantwana, singazi njalo kumbe uhulumende kukhona akulungiseleleyo okokuthi hayi laba kade bekuvending ngibasusa kuvending kodwa sengibavulela amakhampani lapho abazakwanisa ukuthi bayesebenza khona.
Ye Nkomo, ngela khonapho baba uyamuza lapho uyakhuluma umama.
Phela into ofanti siyazi lo mama, into ofanti ayivuki ukuthi akulalizwe elingelamthetho, akula njalo idolobha eningelamthetho. Kuleyo nto okuthiwa ngama-bylaws atsho yona ukuthi kufanele abantu bathengisele ngaphi isikhathi bani. Njalo idolobho ayisiwe labantu abathengisayo phela kuphela, yidolobho labantu bonke. Bakhona abantu abaya befuna ukuthi bahambe kudolobho esingathi elihlanzekileyo. Njalo nje sesinanzelela bona ngendlela abayitsho ngayo, akube le ndawo phela ezokuthengisela ukuthi ingathengisela la. Lokho konke ukuthi umuntu ocabangileyo la uthole sebasu umlilo lapha sengothengisa umuntu phambi kwesitolo, yena umampofu ukubona njani? Singabhebha izinto eziningi edolobheni, singabulala amadolobheni. Even yona ingcekeza nxa abantu bethengisa ebusuku kuvuka ekuseni othanyelayo lapha namba bathi idolobho lisevele seligcwele ingcekeza. Ngibona mina uhulumende akatsho yena ukuthi akafuni bantu abathengisayo, akutshoyo ukuthi awuthengiswe ngendlela esemthethweni. Njalo umuntu wonke akakwazi ukuthi usebenzela ngapi, akube lesikhathi zokusebenza ukwenzela ukuthi amadolobho ethu ahlale ngahlanzekileyo. Singabofaka ezombangazwe ezintweni esizibona ukuthi zisegcekeni, ezintweni esizibona ukuthi sina njengamazibabwesi kufanele sizilandele. Sesizafaka ukuthi siswele uhulumente ukuthi uhulumente ngabe nguye osipha ukudla sisebenzele ngayo. Siwa sesho omnye umuntu ngazafuna ukuthi athengisele ekhareni. Angabuya lobe lezinto elematamatisi sithi umuntu udubekile kathengisele kwapha. Yabe sokulilizwe into le.
Ye, siyakuzwa Nkomo, siyakuzwa kakhulu ke mampo. Akumphendule khonapho sezithuthini.
Siyalizwa baba uNkomo. Njalo thina ngezikhalazo zethu asithi ukuthi sithi wonke umuzi lo muzi vele siyakunanzelela ukuthi kulomthetho. Kodwa thina sithi uhulumende nxa esisusa ayibe khona phela indawo esingathi okuthengiseka khona. Okokuthi lathi uhulumende yabebona ukuthi nxa ngisusa abantu laba lapha emgwaqweni ngibafaka lapha okokuthi bengathengisa lapha bekwanisa ukuphila. Njalo lakwindaba zelayisensing, nxa sisuswa akube khona indlela zokuthi amalayisensi lawo abe ngamalayisensi engingathi mina angaduriyo, angakwanisa ukuthi lathi siwafinyelele sikwanisa ukuthi sibe lamalayisensi. Asithi ukuthi siyafisa kumbe siphikisana lohulumende. Kodwa sithi ukuthi lathi uhulumende azwisise izikhalazo zokuthi hayi kungoba abantu asifuni ukuthi silalele umthetho welizwe, kodwa kungoba abaningi siphoqwa isimo ukuthi sibe lapho esikhona. Ngokunjalo futhi siyakuzwisisa ukuthi nxa besithi bona akube lezikhathi kube lo mthetho wokuthi kuthengiswe lapha kuthengiswe ngesikhathi esinje, lowo mthetho asiyali. Siyama ukuthi siwulandele, kodwa nxa siwulandela ngaleso sikhathi lathi ezethu izikhalazo siyabe sikhangelela ukuthi lazo kazinakwe zinanzelele. Futhi nxa uhulumende esithi illegal vending, akube illegal vending yethu thina esichaya emgwaqweni nxa sivotshwa, asivotshwe kufanane lalaba ababuya ngezimota zabo kube yibo abathengisa ebusuku. Ngoba singananzela lapha kobulawayo, uzathola ukuthi ebusuku baba Nkomo abantu abathengisela lapha kobulawayo ebusuku asovantu bakobulawayo. Kuyabuya abantu, kubuya abantu abavele emakhaya khonale, kubuya abantu abavele emaplazini khonale, abavele besuke khonale ebusuku bebuya bezothengisa kobulawayo. Nxa bethengisa kobulawayo, asali siyavuma njalo ukuthi batshiya idolobho lakobulawayo lingcolile. Kodwa baba Nkomo, thina isikhalazo sethu ngesokuthi kasingafeli izono zabanye abantu abazenza ebusuku thina singasekho.
Ye, kodwa uyakuphendula.
Kubalutshwane ukuthi uthole umama ebusuku ethengisa.
Ye, Nkomo akumpendule konapho-ke uyamuzi uyakhuluma umama. Ye, umphendule.
Ye, umama Mpofu ngiyabonga ukuthi ukhuluma sibi njengomama silole sikhalazo ufantisifika phezulu. Into njengamtshela umama Mpofu ukubana yena kakhululeke ngoba silo mongameli welizwe upresident uyithi mna ngakho ongu-listening president olalelayo izikhalazo zabantu nangendlela akubeke ngayo. Engikwaziyo mina njalo lenguthembayo ngopresident wethu yikuthi izikhalazo ezingikazululezo angeke alahle abantu.
Umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla elibusayo elezanu PF ubexoxa endawonye lonkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emigwaqweni kobulawayo. Bebekunxoxo ebilawulwa nguGibbs Dube weStudio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Ye, amavuko Studio 7 ayisiyezwa laphana obaba umqondisi mabe sithi lizwe kalibengwa. Ilizwe malingabengwa. Ye, ngoba lingathi lizwe libengwe lina lisale lingomthwakazi. Kungakapheli iminyaka emingaki i-Bed Bridge la izabe isibuya le history yayo isisithi yona kayisiyo bantu bakamthwakazi ingamavenda azimele wodwa. So nako kuzaphindwa kubengwe futhi ngala matonga la abuyesesithi lathi kayisibo bantu bakamthwakazi lizabuya libenge futhi. Ilizwe malingabengwa, ilizwe akukhulunyiswane kahle. Yona iZanu PF ayifunde ukuthi ma isithi ilizwe lakhiwa ngabeni balo, namanje kubonakale ilizwe akusinwe kudedelwane. Kanti kuZanu PF khona kuyaze kube nini okuthiwa kukhithwana ngendluzula. Umgabi wakhutshwa endluzula, manje umnanka kwakumele akhithwe ngendluzula. Waye bengaphani kahle umbuso, ukotshwe nje kwamanye amazwe. IBotswana manje uDuma Boko winile ongwe opposition party. Ibandle kade lile minyaka leminyaka lathi lidliwa ladedela nje intambo kuBoko in peaceful. Why singakubona eZimbabwe lathi kuZanu PF even kwayona iZanu PF lidedelana kudle kona manje umnanga kadedele nje uShiwenga in peaceful kuphela. Athi ndoda mina i-10 years yami iphelile ukuthi abantu bathina nkungeni lokhu thatha nangu.
Studio 7 yalibingelela lonke basakazali lonke balaleli. Ngesimanga lapha mna ngale nto eziwa iZanu PF azokuthiwa ugeza uyaxotshwa kuZanu PF. Kanti ugeza uxotshelwa lokuZanu PF njengoba into ayikhulumayo yile ekhulunywa ngupresident ukuthi akafuni ukuba sembusweni kungadlula isikhathi sakhe. Angithi lo geza layo ukhuluma ngaleyo nto ukuthi nawo kakaphume embusweni. So ugeza lo mnaka kwambona into abayikhulumayo mina iyahambisana. So ukuxotshwa kukageza lapha mna ngibona ngathi umnaka kwangokwakhe yena vele uyakufuna ukuqhubeka lokhe buse siya phambili. Umnaka kwakhe into ayifunayo ukuqhubeka buse siya phambili. Abantu adokumenti ngababo ukuthi yilabo abathi umnanga kwakhe aqhubeke busa kungadlula umnyaka ka-2028 ngoba labo bantu baphamba lesiselo sombuso welizwe leZimbabwe. Baphinde baphamba naleyo nkulumo ekhulunywa ngumnanga kuthi akafuni ukuba sembusweni kungadlula umnyaka ka-2028. Labo bantu yomedi ngababotshwa. So ukuxotshwa kukageza laphana ebandleni kukhombisa ukuthi umnanga kwayena ngokwakho usafuna nje ukubusa esiya phambili. Ukuthi athi kafuni ukuba sembusweni kungadlula umnyaka ka-2028 uzama ukuvala abantu amehlo.
Studio 7 langabe lithona njani kuzindawana zonke elishiyeneyo. Sibonga kakhulu ukuthola izindaba ezifinyelela abantu kakhulu kwizigaba zeMathebeleland South lapha kwa-ZBC abangabambi kohle. Sithola uncedo kakhulu ngo-Studio 7. Ngokunjalo bakithi esikhuluma njalo ngodaba lolo olama-trucks, indaba yokuma-truck abuse le embanje ezibanje i-Big Bridge. Indaba le sihluphile ngapha esigabeni seMathebeleland South kakhulu. Abantwana kancane sebesebenzisa isidakamiswa, isidakamiswa kakhulu. Abantwana sebehlala bedakiwe. Abantu abathengisa imbanje bayaziwa.
Labo be kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Live Talk namuhla kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa ngomhlangano omkhulu wabesifazana oqhutshelwa eNew York khonapha eMelika. Hayi ke kwanele mthwakazo omuhle olivalelisayo ngontungamili nkomo ngololokwana kwamatukanduna lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.